Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili?
La mabawundara kona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Abebandla leZANU-PF labe-CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ukuthi bakhangele abantu abaningathi abeZANU-PF esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu kuya lo mhlangano kumele uyecela imvumo emaphoniseni kumbe ubazise.
Umanyano we-SADC wethula umbiko uhlola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Iyakhasha ema-nationalist la Alpine South Africa lapha leyo kwachumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu ge-South Plus squad bebeyibizwa ngomnumzana Mthulani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkumbulo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkumbulo. Kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili? Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaxuku amabili elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapho abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikiswayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso yezizimele zodwa lamanye amabandla aphikisayo lama-churchi lezinto una okubizwa ngesikhiwa kuthiwe ngama-stakeholders kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esisodwa lapha ababuzwa khona, sabona iripoti yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La mabawundari akhona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation, iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale i-report, kulehlekana elivumelana layo. Ngoba le i-report ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo kube leyinye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla elizandile.
Hello ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla leCCC kugajalo abasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho ibandla lezanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini isihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate e thunderous victory e ZANU PF, thunderous victory ka President Idim Nangakwa, na sisiya kuma elections aka 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sithi sesilontshe lokhu for ED, lokhu for ED. We need to be visible kuma structures esikiwo, we need to be visible kuma groups esikiwo, sazakala ukuthi yithi i-leadership, kodwa nxa ngiyifama for ED ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini isihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla leCCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Abebandla lezanu PF labebandla leCCC sebemukele imbono ethiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulwe izolo njalo uphenyo lolu belukhangela okwenzakale emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela ele Uganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo i-transparency and accountability kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emerson Mnangagwa abusa ngayo uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi leAfrika angamachumi amahlanu lane 54 njalo luthi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe kavumelane lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana labo kakhulu ukuthi nxa besithi kuma-human rights eZimbabwe nelinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Iqiniso lokuthi abantu bahlukuluza impilo labo babavunyela ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, babavunyela ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, babavunyela ukuthi bachotheze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu bezibaga asezivumelane labo. Ikakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi-ke kweze-security yebo yengathi hhayi ngabe kule improvement ngoba sikufuna-ke nxa kuwukuthi kuseziganye-ke ezingasoze zamapolitics amapolisa ethu ayaphanga azibambe iziganye zihlala isikhathi esidinga kanjalo. But bese ngisithi-ke lolosulo lapha mnangangivumelanawo-ke ukuthi bathi uma bethi le-rule of law is improved ngoba-ke i-rule of law yiyandiza komthetho. umthetho bawulandela ezimbabwe ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu aba ezepolitiki kuphela terms of opposition kodwa ubone abe-ruling party besona kodwa bengabotshwa khona phela kuyadingisa-ke ukuthi in terms of i-rule of law hhayi izimbabwe ndibona ngami ilo semuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho bese ngibuya-ke futhi kuloko kwesithathu lapha abasekhona human development bonani-ke i-human development yebo ile ngakatho njalo bonani ngokwakudala lokhuya ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kathesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abakwanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima uzafika ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level ngathi mina yithi mina from i-ECD kuze kuyefika i-university abazali bayo bhadalela abantu ababo ngezindlela-ke sebebhadala abantu ababo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akulesandla sikahulumende ngitshole sisodwa nasikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende
ithi njalo linhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende wezimbabwe kodwa ithi sokulobubelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni
hayi mina kamvumelani lapho labo ngakhonokho ngoba bona futhi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinje iripoti ebhalelwe uhulumende leyi ripoti enjalo sinesifika lapha ezimbabwe ngabe sivumelana nawo ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawundi ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibinda i-rtg esengabambeki ngayo o kuyabe kuthiwa okungcono yiputi kona
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LCCC sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni
okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwe-sethi le okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibile kuyabanjwa khona i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abe sengena ngabelini aseshoda sonke siyakwazi ke ngumnyaka olapho ozabona lokhetho samongameli zabedane beparlamende namakhansela so lapho umuntu kekuthiwenzame ukuthi athi p m t kumbe sibile kama ukuthi anticipate into ingavele nxa ukhetho lesole ubuye kuthi into ingavele izimbabwe ibile kudlakudlaku ngokuvela uhlonipha yama-rights abantu yikho ubona abantu benzenjalo kube yinoneezam p m beyifisaba abantu behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi izimbabwe isekuthuthukeni kathesini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandla elibusayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-economy ukudlula yonke into kamengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-AB Nangagwa uthele naye abesikhiphela amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela i-economy yikho ubona into zonke ezathi zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ewange ngale amadamu sathiwala abantu amangabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kufuna ukuvuselela u-economy wezimbabwe so lokho ukuthi yena akulama human rights abuse kana ngokwawo abazikhulumelayo nje befuna ukungingcolisa bezame ukudinga ukuthi kena bacaze ngani nxa sebehliwe
kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho
okuqakathekileyo yikugcina umthetho khona kwanabe sikubona ezimbabwe i-rule of law iyakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezalute esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho uthi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyecela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise not izinukucela ukubazisa abona hhayi ngizama lo mhlangano endaweni ethize
ngikhangela abantu abangaka abathize ukuze bebona nabo abomthetho bebekwazi njalo bebekubhashwe phambi bebona bona ukwenza ngokuthula njalo akunamuntu ozawuphazamisa thina njengezamthetho siyakwenza lokhu siyawatshela abalungeli wonke ukuthi akula muntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station eseduzane lawe ukuze ukuthi ujeke lowo mthetho pho bona laba be-PPC benza ngabomo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho baze babeka bengemosha bese begidima beqhobe phezulu laphana bese bethi hani labona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu ukanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho ukubona singabona.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma oyibandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Umanyano weSADAG wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqweta ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo. UMaseko udujulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye loludaba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano we-United Nations lo European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebeswele lesi senzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlandu wokubulawa kukamnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya loludaba kwenzela ukuthi odalele licala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Isikole esilalekile sandisa ukukhala kwethu nobuhlungu esizabo kosazi wakhe nomndeni wakhe kanjalo futhi ne-community yonke yaseSwatini ikakhulu labo labalika emalungelo elintu nyana labo labalika idemokhrasi eSwatini kwekuthi abehlangabengehlanga sikhala kakhulu. Kodwa-ke nje kwesibili singasho ukuthi kufa kwakamnumzana Maseko sibuka uyimpo lehlelwe inkosi imisasi yesithathu njengoba hours before Thulani wasikhiza inkosi le adresa idispesa emabutho in one of his rare residence iyo la ikhulume khona yasho ukuthi is going to yoba is going to defend himself and deal on the right foot. Nabo bonke labantu labalele ngoba eSwatini. So and indeed aqhelanga ama-hour mangaki imindlela Maseko yabhithule wabulawa.
Liyasuthiseka yini ngombiko kahulumende weSwatini othi uyaphenya ngalolu daba ukwenzela ukuthi lowo owadala leli cala abotshwe. Libona ingani uzakwenza lokho ngempela?
Nomthakathi nakaloya akazange sekavume kuba nguye wekuqala i-most cases nakesela imithwakhe sekusebenzie sekambulele umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu nawo bonke. Bekwentekile kokuthi ezi-early as November inkosi imhlwakhe yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba labo baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the South Club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Eugene Gok bebe-adapt abantu labamnyama lababelempululeko ibabulale kanbakuhlungu. So nibo labelungu-keke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock labanye badeploye within the police unit labanye badeploye within the army bacalene kuhamba bayodubula umuphi yeminzane Linus Makhanya lengameli yephudene bawugibula ngemicibisholo lengatholakali noma ngikuphi, litholakala only ku-army lebitwa ngokuthiwa ngama-motorbom esisakhishweni yoko baqhubeka baya kuyomunye sisi bagibula ngesihlabo sendlawo ku-ten.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi siyenzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubona ingani lokho kuzaletha umahluko yini?
So besicela ukuthi nangabe isadaki yesileka, i-United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe. Umuntu esiqale esingakemthathi ayophendula kwi-ICC. Yinkosi Sithole Thaba, ngaminista we-finance eSwatini. Yalaba bela baphethe sekuphethe eSwatini, commissioner wamaphoyisa, kanjalo futhi na-army commander. Batanga umhlobo nabo ukuthi bebesebenzisana nabani, nabanye belaselasebenzisana nabo. Siyakwazi ukuthi ngibulawa komnumzi namafete bekukuzama ukuqhekeka noma mhlawumbe ukuplanta i-division kulama-progressive forces, and loko singabeka kuqaqe ukuthi it-failed imali ngoba kubayunithe kakhulu bantu baseSwatini nemhlaba wonke jikelele wayunitheka against lokubulawa kwamafete. Ngiyaleka kodwa ngasebathi kusola mangabe bakwathi kusola ukuthi bayenze njani asinto kwenzeka eliphutha bamiscalculatile.
Hello ke ngumnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eSejohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama members ze-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu bemashonaland sofanele sonke sisukume sisikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-ground sibulawa i-ground ngendlela efanayo la yenale chayo ngabantu bemrewo abantu bemashonaland babe jabula bethi mandere ngapondwe mandere ngapondwe namhlanje sokupondwa bona sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu abakuzwe labo esakuzwayo abakuzwe esakuzwayo labo mhlambe bangajinja ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli liqiniso abe kufunakala ukuthi sizwane nje sibeki langa siye lapha neboda eBite Bridge sifike khona sintoyitoye sishimemorandum sibatshele ukuthi asifuna amashona lapha sifuna ondlovu ogatshe nochabalala hlatshwayo abokhumalo yibo abantu esifuna basebenze eboda kompana ukudindwa khona amapassport bekudingakala ukuthi senze kanjalo sizwane sibeki ilanga sibe sesilandelela siqotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompani ebhodezezeyongena kobulawayo ngoba yiwo abantu abasiqedela imali iyafika ekhaya ongazela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usaza usizwa bazokukhuthuza imali yakho yonke uziyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle siyofaka abantu esibafunayo laphana. Ondlovu bakhona okhumala otshabalala ohlatshwayo bakhona abantu bakithi abangasebenzi ebhoda laphana. Ngiyabonga
siyabikelela emsakazweni sibonga nomsebenzi omkhulu elisenze siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakhomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Bheka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ubaqumba phansi izibabulale bafake emajele isebenzisa uDouglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi uma kunama structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani lo ngwani i-agent yezani ungafaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhululizwe neyazi ukuthiwe yizano yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So makungela structure ngike kwenzeke ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye TPC, wonke umuntu kwabuye ezosebenza le TPC engalasikhundla ozimisele ukukhulula amaZimbabwe uyakwenza lokho. So labo bafuna i structure yiwo labo abangama agent ezana abafana labo Douglas Monzora afuna uzodilize i TPC. Uchamisa vele engayifaki i structure akube njalo ukuze efika ku election abapheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka TPC abaka Chamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bafuna ukubabulala every day abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna i structure bafuna ukusenzana i structure abakhankasele ukuthi lizwe lelo likhululwe bayekele ukukhuluma indaba ye structure structure sesuze sapha sakhulula even ingane eyodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe. So bona into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangaka ubenzani abantu be TPC ubahlukumezelani abantu be MRP umnangaka ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe bayekele ukukhulumela i TPC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebaginatela njalo nje abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma i TPC ngono nje bazithulele bangajoni bethu bakhuluma bazilupha yabo.
Yes, your seven studio seven linjani basakazi bethu ikulosiso phendule lapha nephendula ngomqondisi lapha nedm umqondisi abayazi into abayiyenzayo hayi nasi siyayibona into esiyenzayo wena ma ungayiboni yekela thina siyibona siqhubekele phambili kwathi nazakwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni labantu abahluphekileyo abantu abahlukunyezwe nguhulumende wamashona. So thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu inhle kakhulu mpe sinqo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakithi bakomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana ma ungaso ma ungakhulumisa ishona eZimbabwe laphana akula business ongayivula kulanto ongayiyenza. So ukuthi sibe siphikisana nawe wona sisi hlala nkuza fela ugqike umqondisi hlala nkuza wona sisi angazi ngibuyenzele khona lamashonaland ngibuyenzele komre wako nabi ma uyenzele khona sizibuyenzele khona ngale kahle nasiyekelele mthwakazeli siyakwazi nesikufuna siyintokazi sisapote bechamisa wakho yedwa sigqike uchamisa hayi sisapota nje mthwakazethu uchamisa ukuthi uthethe umbuso kawutadanga asikudingi sisapotele mthwakazethu siyakwazi sikufuna siyintokazi. Siyabonga
sanibonani sanibonani basakazi nonke nani bafowethu nje mthwakazi nonke bafowethu sithi nje sithi nje nathi kancane ngekho okukhulu sithi asibonge bakwethu i-RMP ungathi MRP yangixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeza support singalibona ushintsho ngabafowethu laba abantu mpela ubona ukuthi bayazama ukusebenzela bafowabo futhi basicabangela abantu abangafani mhlawumbe nala madoda la singathi ngokawula nabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona uma bedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhohle ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANU-PF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahala ama-tractors ziyaphiwa mahala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa ususithi yona kabhizi kabe bhizi neZANU-PF ngoba esebenzele wena. So bakileyo into embi kakhulu leyo yenzwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asezanupf uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nabo bengafa konke othuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa shem asibathandi futhi akho umuntu obathandayo noma bengenzani noma kuthiwa bashintsha baba nephati bayenzani vela ngeke sibhotele mina ngivotele ugawule abantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu besetshenziswa ngoba bona nakho bayadla. So asinandaba neZANU-PF ngiyaxolisa mfowethu nothe ogawule singabagxeki kanjani mina ngiyabagxeka vele ngibathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma ukuthi ufile umuntu ngeke abe nendaba naye abantu nje abafana nomgabi. Ngiyabonga
ama-sanctions la afakelwa abantu abayizikhwali abalungisi ababusi bezanu-PF indlela yokubusa esingathi i-good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akula lutho olusihluphekisayo thina eZimbabwe. Ukuswelakala kwemsebenzi kungaplani kwabo ukumelta kwe-economy kutshontsha kwabo izimali batshontsha imali yamakhompyutha kwakwayibona ngekhompyutha $9,000 ama-scandals eZimbabwe mangaki since 1980 honestly. So asiyo ma-sanctions mahlabezu lani bantwana besikolo nxa lilaleli iradio ivuliwe njengoba nani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazi into ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke eZimbabwe bad governance ama-sanctions akukhona for few individuals uSmith wele ama-sanctions lanamhlanje into zakhe zasalala nxa sisazivula lazilokhu izikhona. So so inkinga yithi eZimbabwe through leadership yethu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.